ungabona umuntu engu-president, iqakathekise ukuthi yena ufuna ukwenza into ezifana nokuthi uhambe egqoke iskafu indawo yonke, uvele wazi ukuthi kune-problem yokuthi akalazi inhlelo eziqondileyo. Njalo ngiyazi ukuthi uZulu weZimbabwe uyabona inhliziyo, uze ubuhlungu kakhulu nxa esizwa kuthiwa umuntu owehluleke njengomnankagwa ukwedlula umgabe. Uyazi ukuthi umgabe izinto zamomela isikhathi, kwaba yisikhatshana, kwathatha isikhathi ukuthi into zibe mbi ngendlela eseziyiyo khathesi. Kodwa umnankagwa vele akumthathelanga nsuku zatshwala. Umnankagwa wehlulekaze ehluleke lezinto umgabe ayengakafazi ehluleke ukuthi umgabe wayesengathi kuthiwa ye ngibulawa ngama-sanction kulabantu abafu ukuthwala isilizwe nzima. Kwakukhona umuntu ongakukholwa, akubona ukuthi umnankagwa wehluleka lokungenisa abantu e-stadium ebanika ukudla edlala isimali yelizwe. Umnankagwa uthi yena ilizwe lehluleka ukuya phambili. Lo mngane wakhe ugawula esikhuluma laye lapha ngendlela yokuthi kakwazi kahle kahle ukuthi no, nxa ungathatha imali yelizwe uyifake kugatheni ndizamshini, umgabe ubehamba nge-eZimbabwe, lo ubaba lowu uhamba ngendizamshina zakwamanye amazwe yikubulala ilizwe, uvele ukwazi ukuthi ukukhalipha kulutshwane. Akubona ukuthi isikafu kanjani wena, nanxa kutshisa kunjani kubheda uhambe phathanele isikafu umuntu omdala lo, usohamba ulophawu wena njengembuzi. Kuyayangisa, kuyinto embi, ikakhulu nxa kuyikuthi ngala nto ayithengisayo. Ngabe kathesi kunjalo kukhanya ukuthi umngane kagawula umnankagwa uthengisa ukuthi ilizwe liyaphumelela. Isikafu sakhe lesasigqokileyo abantu basifuna njengesimboli, njengesithengiselo sokwehluleka lokungazi lokuba lengqondo esithemeyo.
Uyakhuluma uDokotela Sibanda babagawule.
Qale ngiphendule okukhulunywe ngoSibanda akubahluphayo kwesikafu sikapresident. Uthi yena upremier uyayangisa kunjani njani, ukhulume konke kolokho. Hayi, thina kithi akuyangisi, kithi ngiyakuncoma kakhulu ngoba kwala kunje unkomo. Ngizakutshela ukuthi ilizwe leli lalwela abadala bethu ngonkomo. Unkomo wayekambe edwela induku yakhe, noma esiya ngapha emhlanganeni induku yayihlala isesandleni. Kwakuluphawu lwakhe lolwana ayelusebenzisa. Kusendala umnankagwa somuntu omncane lwana, umuntu omkhulu kakhulu. Even lati ngizitapa yabona abantu bezigqoka lezi tapu zakhe zinalezigqoka ziluphawu lwethu. Ngekele besibonakala khona, silandela khonokho la ayekwenzayo, simsekela njengomongameli wethu. Unkomo wayekwenza khonokho ukuthi abanye abantu babezirelihisele behambe kaesegcwele sebegqoka le ngwane zezinyamazana. Unkomo wayegqoka lengwane zezinyamazana lapha ayengena khona emhlangano. Akumangalisi lokho, kodwa ngaphandle nje kwezondo nje kuphela ekhona ebantwini abathile abayenza nje into zabo zenzondo. Ukuthi uyazi kuzonda umuntu khona isikava sisenzani kambe shwa siphambanisa ngakumbuso welizwe isikava sembathe esinjengesikava sizayo asihluphi lutho yitho kuluphawu lwethu lolwana kungalihluphilani njengayenza okwenu khona ngapho kwe-MDC akula muntu ongakukhuluma kwempahla yena.
Dokotela Sibanda,
ngithi into eyi-1 kumfowethu lapho ukuthi hhayi bo gekele into yakhe leyo ukuthi ebe ezama ukulinganisa umnankagwa lo mdala wethu unkomo. Mhlawumbe ekukhulu kakhulu leyo, akukho nto eyodwa ekumnankagwa engafana nomdala unkomo. Umnankagwa nabomthuli bakhe basemba kakhulu elayinini yabonkomo, bakubo 1 billion ngokuba semuva. Vele kakuvuka bafakwa kunkulumo enye ngesikhathi esifanayo. Asikuthandi lokho, ngibona ngani singathukana ngezinye indlela, kodwa ukulinganisa unkomo lomnankagwa ikuthuka isizwe. Asikwekeleni lokho.
Kodwa induku lesikafu akuhambelani babagawule.
Awuhambelani kwakulwiwa.
Kuyahambelana kakhulu, yinto ehambelana. Induku lesikafu yinto eyinye, yinto eyodwa. Akulwelweni umnankagwa wagwetshelwe ukubulawa elwela ilizwe leli. Akukho nto emangalisayo khonokho. Ukugetshelwa ukubulawa yisho into encane le.
Kodwa ngesisindo lesimo
kunabantu abaningi ababulawa emphothi singekela abantu bekhulumkwezimbi kakhulu. Umnankagwa lo elikhuluma ngaye lo, umnankagwa lo elikhuluma ngaye ethi wagwetshelwa ukubulawa, asikhulume ukugwetshelwa ukubulawa thina. Sikhuluma ngabantu abafayo, angithi?
Yes.
Sikhuluma ngabantu abafayo ngeGugurahundi, sikhuluma ngabantu abafayo ngo-2008, sikhuluma ngabantu abafayo esibhedlela namhlanje, abanye abantu bebhizi begade indizamthina. We cannot continue to talk like this, man. Sikhuluma ngabantu abafayo ngaphansi kombuso kumbe wezenzo zalo muntu esikhuluma ngaye. Hayi bakithi. No. We are not animals. We are people. Singathathine sithi we are able to feel for ukuthi umnankagwa wagwetshelwa ukufa. Thina sinabantu abafayo. We are people who are actually dead.
UDokotela Sibanda lapha babagawule uvelela ekuthini umongameli mnankagwa wetheswa amacala okubulala ngabanye, ngokunjalo awukwazi ukumlinganisa loJoshua Nkomo.
ngicela ukuthi angizange ngithi umnankagwa ngimlinganisa lo nkomo, kodwa ngithe umnankagwa ngamanye wamaqhawe ahambayo ngemva kankomo. Ngithi ngesikhiwa be-emulator unkomo, bekopa kunye kunkomo konke ababekwenza. Ngithe akumangalithi namhle fake isitavu unkomo wayethwala induku, kulandela khonokho kwakusenziwa unkomo kanye.